inhlanhla ukuthi upresident usilile le edi advanced team okuthiwa iteam eqala ihambe phambili silokho sibambe umlomo wangaphansi sisithi kambe bakwenzelani njengoba iZimbabwe singabantu banye njalo into esiyenzayo iku-constitution ukuthi sile freedom of association, sile freedom of assembly, sile freedom of religion and freedom of thought. Yikho ngalokhu siyagcizelela ukuthi iZANU isesenza umathanda ngoba upresident wabo uMnangagwa wathi bona ngamapholisa, ngamajaji, ngamamagistrate, ngamasotsha, ngamapholisa. Yikho ke akusela mthetho, akusela ihle constitution sokuleyo mthetho womuntu, i-rule of law ayisekho. Kodwa ke lokhu kuqinisa abantu, inyosi ezehlisileyo ziyaluma khathi sesedude ukuthi singene kuhulumende uJaha uChamisa ebe ngupresident weZimbabwe befuna bengafuni.
AbeZANU PF bathi yini elizitshayele izimota zenu ngoba lidinga okokutshela isithunywa se-United Nations esikhangelelwe ukuza eZimbabwe kusikhatshana esilandelayo.
Kambe ngubani ongazijisela imota yakhe, ezibulalela imota yakhe, ezitshaya ikhanda, ezephosefe? Yikho ke sibona ngani inyoni lomkhalelo wayo iZANU PF sisesaba iyaqhuqa ngesikhiwa bathi they are panicking. They are even afraid of their shadows. Bayesaba ngitsho lezithunzi zabo ngoba udumo lukababa uNelson Chamisa le-MDC Alliance solibasabisa. Engakhwehlela ubaba uChamisa bonke babanjwa yi-influencer. Ngalokho isikhulumi seZANU esithi thina senza stage managed violence ngamanga aluhlaza tshoko, into abasalali ngokwesaba ukuthi uJaha uzangena. Ngithule emasotsheni, ngithule emapholiseni, ngithule kuma-CIO bathi uJaha kangene. Ngalokho sebefuna ukubhidliza basebenzisa udlame njenge-experience yabo. Bavele ngabantu abawina nge-violence, ngabantu abawina ngodlame. Khathesi abantu badla ingqoqo zomlomo, khonoko konke bathi yi-MDC enza lokho. Kanti MDC ike yabusa liphi lizwe i-MDC Alliance? Ngalokho mahlabe Zulu, akwisethusi vele sikujayele ukuthi iZANU PF uma siphelelwe ngumphako isebenzisa udlame.